Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela emoyeni kustudio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 15 kumabasa 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uncoma inhlanganiso ye-Global Fund ngokuphathisa eleZimbabwe kunhlelo zokulwisana le mikhuhlane etshiyeneyo.
Kulise sibonile ukuthi hayi angincwadi nasibeke izikhali zethu phansi, maybe ingxenye uhulumente engasizwa isikhalazo sethu. Vele kathe sakulanto enelayo ukuthi siyenze isikhuphi zabantwana bethu azikwani, imali yokudla, imali yokugada, ngoba into yonke isinto engayisiyi-US dollars.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi baqina ngokuthi uhulumende kumele aholise ababalisi imali ephezu kwe-$500.
Siyabonga kakhulu ngoba umthethandaba usethe isinqumo esokuthi lo umthetho kumbe lesi sinqumo esokuthi ama-standard atshintshwe awulandelwanga ngendlela yakhona.
Umthethandaba kamantshi koBulawayo unqume ukuthi uhulumende kalamvumo yokunikeza izitalata zaleli dolobho amabizo amatsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngezempilakahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uncome inhlanganiso ephathisa amazwe asathuthukayo e-Global Fund ngokuphathisa eleZimbabwe kunhlelo zokulwisana le mikhuhlane egoqela owengculaza, ufuba lwe-TB, uqhuqho lwe-malaria kanye le-COVID-19. Inhlanganiso le ithembise ukuphathisa eleZimbabwe ngezigidi ezilikhulu lamachumi amabili amadola $120 million emele isebenze kunhlelo zokulwisana le-COVID-19. Lokhu kwaziswe ngabezempilakahle enkundleni ye-Twitter. Vathi okwamanje eZimbabwe sokuhlatshwe abantu amajekiseni angaba zinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 231,632 awukuvikela i-COVID-19. Lolu gatsha lwazise njalo ukuba kulabantu abaphose bafike amachumi amane 39 abatholakale belomkhuhlane lo izolo, okukhweze inani lasebefunyene belawo laya kunkulungwane eziphose zifike kumachumi amane 37,369. Kubhubhe njalo abahlanu. Lokhu kukhweze inani lasebefile selokela umkhuhlane ofike eZimbabwe nyakenye laya phezu kwenkulungwane elengxenye 1,548. Silokhe sikudaba olufanayo abeZimbabwe abahlala kwele Botswana abalinde ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 sebelovalo kulandela ukubhubha kwezizalwane zakulelo lizwe ngemva kokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-Shield, kubika umqondisi Dube.
Ngomvulo uhulumende weBotswana obike ukuthi sekusungule uphenyo phezu kwedaba lwabantu ababili ababhubhe ngemva kokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-Shield. I-COVID-Shield ifana lejekiseni ye-AstraZeneca kodwa yona yenziwa kwele India. Kulokukhathazeka okukhulu ukuthi ijekiseni ye-AstraZeneca ayiphathi abanye kuhle ngemva kokuhlatshwa, abanye benquma igazi. IBotswana ithi ababili ababhubhileyo kade besanda kuhlatshwa ijekiseni njalo baleminyaka edlula amachumi amahlanu lanhlanu i-55. Ugatsha lukahulumende olubona kusetshenziswa kwemithi ukuthi elizweni olwebotswana medicines regulatory authority bomra udokotela Phatharsarathi Khurumutu uthi uphenyo olwenziwe phezu kokubhubha kwababili laba luzathatha phose amavili amabili.
It usually should become based on access to information, and then especially in the case of vaccine there's possibility that sometimes there is could also be a postmortem that is done, but I'm not talking about
kuyande ukuthi uma kulesehlakalo esinje kube lokuhlinzwa kwesidumbu angikhulumi ngokufa kuphela kodwa sikhangela lezinye imbangela lokhu kungathatha amalanga afika amachumi kusiya kuchumi lambili.
So that process may take any time between 10 to 12 working days.
Kulandela izimfa ezimbili lezi soluke saba ukuthi abantu baqhubeke ngohlelo lokuhlatshwa iJackson ye COVID. Aba fana lonkosikazi Sindiso Sibanda ohlale eGabron bathi kumiswe uhlelo lolu ngoba kungabe kunabantu ababulewe kuhlatshwa iJackson ye COVID kodwa kungabi kwanga.
A lot of people ngapha eGabron, let me just say entirely eBotswana, sebese saba. La laba kade bezimisele ukuthatha injection le bayesaba sebebuye lemuva ngoba iningi labantu abasishileyo akade bethethe injection le izimfa zabo kade kaziregistwanga abakwaziyo ukuthi abantu laba basichiye ngemva kokuthatha injection le izihlobo labangane labantu abaseduzane labo.
Umnumzana Benjamin Spandala uyavuma ukuthi sekulohlupho mase kubhubha abantu ikakhulu ngoba besekuvele kulokungunanguna phambilini.
Vele kumasekrizi amaningi abantu bebe suspicious ngayona le ivaccine ukuthi isilungele yini kumbe ilande ukuze sibulale. Ma ukuphuma okunje sokuveza sokukonfirma ama conspiracy theories akade khona lawa ukuthi khona ivaccine le abantu singayamukela.
Sokusethusa lathi esilayini leyo kade sikhangela into khona siyihlabe yona le injection. Sokuza senza sibe lonqineyo.
Kodwa abezempilakahle kweBotswana bathi abantu befaka amaphaphu phansi beqhubeke behlatshwa amajekiseni eleBotswana lisungule uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 ngenyanga edluleyo ngemva kokuthola isipho samambodlela ezinkulungwane ezingamachumi amathathu i-30,000 sivela kwele India. Sekuhlatshwe abantu abaphose befike inkulungwane ezilichumi lasithiyagalombili 17,808 kodwa uhlelo loluselumile ngemva kokuba amajekiseni aphele. Sekubhubhe abangamakhulu ayisithupha lamachumi ayisithuphalane 664 kweleBotswana ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Umhlaba wonke jikelele kulokungahlaliseki phezu kwamajekiseni e-COVID-19 ngemva kokutholakala ukuthi enye eyenziwa yinkampani ye-Johnson and Johnson layo ibangela ukunquma kwegazi. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabona kweleBotswana.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi eZimbabwe bathi ababalisi sebelesikhathi besehluleka ukuziphilisa ngeholo abalitholayo. Ngokunjalo bathi isicelo sabo esikhulu kuhulumende yikuthi babuyiselwe kuholo ababelithola eliphezu kwe-$500 ngo-2018. Kubika uBathabile Masuku.
Izikolo lokhe zavulwayo mhla ka-15 lamhla ka-22 Mbimbitho, abantwana bahamba okwamalanga amabili esikolo, kodwa kulamalanga abanye sebehamba kanye ngeviki, kwamanye amalanga ababalisi bayabe bengekho esikolo ngezizathu zokukhalala umsebenzi. Umnumzana Themba kuye moyo, umgcini sihlalo wesigaba selupane kunhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS, uthi ababalisi sebebekezele okwaneleyo.
Ababalisi sebebekezele kakhulu isikhathi eside lokhu bezama ukuxoxisana lohulumende ngendaba yeholo labo. Bona bavele ababalisi kabakhaleli iholo labo likhutshulwe, kodwa likhale bakhaleli ukuthi libiselwe lapho elalikhona ngo-2018. Okumanje uhulumende usetshengise ukungahloniphi ingxoxo, ngoba nxa ebuya kuzokhulunywa uhlabe ephethe ukuthi yena uzolinikani lanxa livumelana lakho lanxa lingavumelani lakho. Ngakho ke kathe sababalisi sebekubonela ukuthi ukukhuluma nje besethuselana, uhulumende layathi no work no pay, labo bethu we are incapacitated, akusebenzi. ngono benze lokho okulingane lemali yabo abayiholayo.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo wesigaba seMathebeleni North, uthi yonke into isithengiswa ngedola leMelika, ngakho imali abayiholayo ayiseneli lutho.
Lesi sibonile ukuthi hayi ngamncwadi nasibeke esikhali zethu phansi, maybe ingxenye uhulumende engasizwa isikhalazo sethu. Vele nkathi esakulanto enelayo ukuthi siyenze isikhofi zabantwana bethu azikwani, imali yokudla, imali yokugada, ngoba into yonke isintengayo siyi-US dollars. So sithi uhulumende thina kasifisele ku-$450 ade sihola ngo-2018.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu, umqondisi we-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uthi ababalisi sebebakhuthaze ukuthi bahambe amalanga amabili ngeviki.
Sesikhuthaze ababalisi ukuthi-ke bahambe emsebenzini okwamalanga amabili kuphela, ngoba iholo leli abaliholayo lenela nje ukuthi bahambe kanye kumbe kabili emsebenzini. Sikhangelele ukuthi-ke uhulumende uzaphuma le ndlela ezizancedisa ababalisi ukwenzela ukuthi-ke benelise ukuphila njalo benelise ukuya emsebenzini. Ababalisi umsebenzi bawufuna njalo bawuthanda, kodwa-ke sokusehlu ula ukuthi bafike emsebenzini le ndleko ezikhangelane labo. Yokho-ke sikhangelele ukuthi-ke uhulumende-ke akhuphule iholo. Sikhangelele ukuthi-ke ababalisi-ke bathole imali elingana i-$540 kusiya phezulu. Kusikhangelele ukuthi-ke anike iZimbabwean dollar elesilinganiso saleyo mali kusetshenziswa interbank rate.
Omunye wabazali unkosikazi Sibonile Ndlovu uthi ulokudana ngalokhu osekusenzakala ezikolo.
Dana lokuthukuthela ngesenzakalo esesenzakala nje eZimbabwe, ukuthi kunje nje kade sesithetha abantwana sabahambisa ezikolo kube sokuthiwa amathisha kasayi esikolo. Engikudanela kakhulu nguhulumeni ukuthi ngawuya xazulula ingxabano yakhe lamatisha abantu abethu benelise ukufunda, ngoba kunje nje abantwana yibo abasafaya lathi ama-parents esithwele nzima. Besingazange sokukukhangelele lokhu. Okuyinto kwakhona kusuka kungani sokusathisa thina ama-parents dinga imali nzima sibhadalela abantwana bafike bahlale ezikolo bengasafundi bengasela lobakhaya lathi esithembele ukuthi ezikolo bazafika bafunde njalo.
Kumaviki adluleyo ababalisi bale ukwamukela imizamo kahulumende yokuthi iholo labo likhutshulwe ngesilinganiso samachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini i-75%. Imizamo yokuxhumana lomphathintambo we-public service Labour and Social Welfare yahlule ngoba ubengaphenduli ucingo. Kodwa kumaviki amabili adluleyo usikhwica mfundo Paul Mavima wathi ukukhulumisana kuyaqala kuyonale iviki lapho okuzaba lomhlangano lo, njalo uzaqinisekisa ukuthi uyalulandela lolu daba. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba kamantshi namuhla unqume ukuthi uhulumende kalamvumo yokunikeza izitalata zakoBulawayo amabizo amatsha kulandela ukumangalelwa kwakhe ngabahlali baleli dolobho ngomnyaka odluleyo besithi kwephula umthetho we-Urban Councils Act. Umphathintambo kahulumente umnumzana July Moyo waphikisa lolu daba emthethwandaba esithi kwalandelwa umthetho njengokunquma kwedale lekhabhinethi ngemva kokukhulumisana lamakhansili amadolobho wonke wona alotshelwa uluhlu lwamabizo uhulumende afuna asetshenziswe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele gqwetha elimela abahlali bakoBulawayo umnumzana Job Spanda, yena othi isinqumo lesi siqondane ledolobho lakoBulawayo kuphela, hathi amanye amakhansili athola uluhlu lwamabizo amatsha awezitalada evela kuhulumente.
Oh, today we suggest is Dakuba. He granted that order by setting aside that statutory instrument in as far as relates to Bulawayo. He did not set it aside in respect of all towns and cities, but only in as far as it relates to Emma Street and the road change name for Bulawayo.
Yeah, now Fulumende, we are going to pick this up.
The communists actually filed our opposing papers. Bulawayo rules. And our timelines within which certain things must be done. The minister, although he filed our opposite papers, he his opposing papers were filed late. Well, he filed them in time, but Tinagasasikelanga notified us who he was opposing for quite a long time after he had filed. So we then took an application. The Uti minister was in breach of the regulation of the rules, and it was as if he had not opposed the application. So I got the application to Uti minister. My papers are our key from the file. It was as if the matter was not opposed. So yes, if the minister wants to challenge the case, he has the right to do so. But
linqobe esingathi i-technicality ngesingisi kumbe hayi ngempela ubephule umthetho.
Well, thina as far as we are concerned, okokuqala uvele umthetho wena singakazanga ulaka isilenye okuthiwa i-change alteration of names and so on, and eyenze njalo wasephinda futhi wasefeyila uku-oppose i-case ngendlela akade kumele aphikise ngayo. So as far as we are concerned, he lost the matter on both the substance of the matter, and secondly, technically, he was not in court.
Lo ngumnumzana Job Spanda igqwetha siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Ambrose Sivinti, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, onguye owakhweza lolu daba emthethwandaba.
Nazethu uhulumende wagijima nje wasephonga ukujikijela induku phezu kwabantu. Ngokunjalo abantu akubathabisanga, sasesithathele elinyathelo ukubana sihambe emthethwandaba ukubana siyephikisana lalokho. Siyabonga kakhulu ngoba umthethwandaba usithethe isinqumo esokuthi lo umthetho kumbe lesi sinqumo esokuthi amastrada atshintshwe awulandelwanga ngendlela yakhona. Njalo bacacile ukubana even le statutory instrument esasetshenziswayo asikho emthethweni wabathi is-null and void.
Yiso sodwa yini lesi isizathu kumbe njalo alithandanga amanye amabizo?
Yebo kambe siyananjabula amanye amabizo ephumile ngabantu abangathi, kodwa kwakungasiyo njongo enkulu yokubana sifike lapho. Kodwa eqinisweni vele nxa uyisakhamizi salapha koBulawayo kumbe salapha eMandebeleni, ukhangele ukuthi nxa kufakwa amabizo vele afakwe ngobuningi bawo abantu bakhona, asikwali bakhona sibili abanye abangama-national leaders abangangenayo nxa bengasuki la. Kodwa kuyinjongo yikuthi abantu abaningangalelo thuba lokubana babe le input kumbe bakhetha abo amabizo. Ngokunjalo sakubona kufanele ukuthi lambe umuntu ngathi hlezi khona le Harare agijima abuyela abafika sinika amabizo. Kodwa umthetho kufanele akhulumisane lathi kwakumele asitike ithuba lathi sibe lawethu amabizo ukuthi hayi sinaphana kube nje engxenye labo bese befana. Njalo futhi lingakhohlwa ukuthi nasakukhetha ama-councillors lapha koBulawayo, sikhanti ama-councillors afana nayo abuye kithi akhulumisane lathi sibe le input kulawo izitaradeni lezo amabizo akhona lawo basuke ngokufanana bayehlala ikhansil ukuthi hayi abantu bathi lawo bafake umthetho. Ngokunjalo konke lokhu kuzange kusebenze ngezindlela for ama-councillors akucine engasatshengisi ukuthi wayekhona, kodwa akhethwa yithi ukubana simele. So-ke kufanele abe le ngxenye lawo njenge-city of Bulawayo ukuthi ibe le ngxenye. Ngokunjalo kosa-challenge ukuthi uhulumende angasilethela amabizo nje ungathi thina singabantu abangacabangiwe.
Lisuka lapha liyangazi soluphelile yini lolu daba?
Sesihlale ukuthi-ke thina njengabahlali bakoBulawayo ama-councillors ethu ayehle abuye kithi ebantwini bazokhulumisana lathi ukuthiwa yi-consultation, sibe le input kumbe lathi sibe sibatshe ukuthi hayi besifisi lesi starada sibizwe ngegama elinje ngesizathu esinje sikhale uhulumende lokho akuhloniphe engakuphikisi. So ngokunjalo kithi sokuphelile, asikhalangi kube lokunye ukuphikisana. Siyabambile sofanele kubuye ezakhamizini, izakhamizi lazo zilethawo zamabizo, indaba iphele khonapho.
Lo ngumnumzana Ambrose Sivindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama, sikhangela okudibana labesifazana ngalesi sikhathi sokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19 kanye lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umnum Mnumzana Anthony Blinken okuhlangothi lwemelika olubona ngokudlelana labanye amazwe ukwele Afghanistan lapho khulumisana khona lo hulumende kamongameli Ashraf Ghani ngokususwa kwebutho lwemelika kulelo lizwe. Umongameli wakwelemelika uMnumzana Joe Biden ufisa ukuba ibutho lisuswe kulelo lizwe ngompandula lonyaka. Awuba kubandla lamademokrasi bafisa ukuthi kwengezwe abahluleli bomthethondaba weSupreme Court okwamanje osezandleni zabasekela ibandla lama-Republicans. Okwamanje kulabahluleli abayisishiyagalolunye 9 bafuna babe lithumi lantathu 13. Ele-South Africa selimise ukusetshenziswa kwejekiseni ye-Johnson and Johnson yeyokuvuselela amasosha omzimba ukuze ulwisane legciwane le-COVID-19 ngoba kukhanya engani idala ukuba abantu babe lamahlwili emzimbeni.
Udaba lokuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service luqhubeka lusegudwini abamabandla aphikisayo ikakhulu abe-MDC Alliance besithi uhulumende uqoqa ukusebenzisa abasakhulayo abazaphatheka kulolu hlelo ukutshaya abantu kukhetho luka-2023. Abasakhulayo abangena kulolu hlelo baziwa ngokusetshenziswa iZanu PF eminyakeni edluleyo ukuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngezikhathi zokhetho. Betheswa njalo amacala okubulala abasekeli be-MDC. Kodwa uhulumende uthi ujonge ukufundisa abatsha laba ababizwa ngokuthi ngama-green bomber imisebenzi yezandla kanye lembali yelizwe. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda yena othi ludlakela kuphela oluqoqwa izanu PF.
Akusimangalisi ngoba amaviki amabili aphelileyo uPresident weZanu PF uBaba Mnangagwa uthe sefuna ukuthi ama war veterans enze khonokuyana ababekwenza ngesikhathi sempi. Lokho kutshengisa abantu ukuthi sebefuna ukudiliza lokubhidliza i-constitution bazifakele, sebefuna ukufaka i-political militia. I-constitution yeZimbabwe isobala ithi abaku-security services ngobani, hayi ama-private armies, hayi ama-private militia. Sizabona ukuthi abantwana laba bazafundiswa ukugebenga abantu, bazafundiswa ukutshaya abantu, bazafundiswa ukwenza ububi bonke kusenzela ukuthi abantu bahambe ku-2023 general elections sebedonswa ngemkhala. Ilizwe linjalo alisoze liphumelele. Yikho ke ngamafitshane sithi lokhu kukhombisa ukuthi ibandla leZanu PF selehlulekile, selifuna ukwenza okuyizimpi okuncinyani lapha lalaphayana, abazali theli bathwale nzima begongode ngabantwababo.
Njengoba lisithi uhulumende uqoqa udlakela, yena esithi ufuna ukufundisa abatsha laba ngembali yelizwe ebafundise njalo lendlela zokuziphilisa, liza kwenzani pho?
Siyaxwayisa kakhulu ukuthi abaseduze leZanu PF iSADC kakhulu kababuye bazencithana layo ngoba kuza kwenza ukuthi abantu bakwethu bengasebenzi, behlala bethukile njengomvundla, bengazi ukuthi elakusasa lizaba njani. Yikho ke kuza kwenza njalo economy, inotho yethu ibhidlike ngamandla, bese bekhala sebesithi kulama-sanctions, kanti ama-sanctions bayazibazela. Silokhe sikhangele kodwa lapho siyakhona kukhanya ngani kuzaba kubi kakhulu. Abantu bazakudla ingqoto zomlomo, abantu bazaswela ukuthi bazacatha ngaphi, ngoba iZanu ngokwayo sisesaba izithunzi zayo, abasakwazi ukuthi bangathini ngoba wonke umuntu ongavumelani labo sesiba yisitha.
UMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo yena othi kungamanga ukuthi baqoqa uDlakela.
Okokuqala engakutsho ukuthi uhulumende wayevele ephambanisile ngokumisa lolu hlelo olwe-National Youth Service, ingathi iprogramu naleyo. Ngendlela ukuthi uhlelo lolu ngokubona kwami la ngokuba khona kwalo, luhlelo oluqatheke kakhulu olungafanelanga ukuthi luphambaniseke lokuthi kube lesikhathi lapho lumiswa khona. Ngoba sikhangele ubana yilo olufundisa abantwana ukuthi bazi ubuyibo babo lokuthi ilizwe labo bangalivikela kanjani. Singananzelela khathesi kuningi abantu bazofanele baku fundiswe kwesikhathi abantu abakwenza ngenxa yokuthi babe bengakwazi. Amboni ukuthi kungaba le ndlela ukuthi lolu hlelo lukhona ukuthi lufundise abantu batshaya njani. Ngokubona kwami la ngikwazi kwami lolu uhlelo lukahulumende ngolokufundisa abantwana ukuthi bazazi ukuthi bona bangobani njalo baziphathe njani njalo bakwazi ukuthi ilizwe labo balivikela kanjani. Singananzelela wonke amazwe umhlaba wonke jikelele kusitsho loba i-America ayiphonga ukuthatha abantwana ukuthi bangene emsebenzini eminingi bengafundiswanga ukuthi bona bazazi ukuthi bangobani. So ngamafitshane mina ngathi uhlelo oluqathe kakhulu kweleZimbabwe ukuthi abantwana beZimbabwe bonke badlule kulo bengakaqalisi imisebenzi leyi engaba iphathelane lokuseva ngathi ukuphathisa uZulu.
EMDC Alliance Nkomo ithi lapha seliqoqa ukuchaya abantu lisebenzisa abasakhulayo laba ngo-2023.
Ngibona ngani laphana ikuzama ukufaka ipolitics la lapho ungafanele ukuthi sifakwe khona. Uhulumende uyatsho injongo yakhe. Amboni mina ukuthi ukutrena kumbe ukufundisa umntwana ngokuzazi kutsho ukuthi cha abantu. Umthetho vele ukhona le constitution yeZimbabwe etsho ukuthi umuntu kachayo. Amboni futhi njalo ukuthi abantwana laba abahamba kuNational Youth Service bafundiswa bona ukuchaya abantu. Injongo yangkhona ichasisiwe isobala. Even iMDC yona ngokwayo amboni ukuthi lo banxaye ukuthi ngabe isi sikhokhela kumbe lapho engakukungathola khona ithuba lokuthi bephambi kwabantu ingathi abantu bangafundiswa ngokuyibo ukuthi bazazi ukuthi bangobani. Ngibona ngani mina kuqathe kakhulu even labo abantwana abaku-MDC bo labo kufanele ukuthi bahambe kulolu hlelo bafundise ukuthi bakwazi ukuthi iZimbabwe kuyini. Bafundise futhi njalo ukuthi bakwazi ukuthi uze ube ngumuntu kufanele ukuthi ukwazi ukuthi leli lizwe leZimbabwe uthi ngelakho bekulavelela ngaphi njani labuya njani ulisebenzele ukwenza ukuthi kwanza ukugcina ingathi ezenduwayo ezikhona kumbe inothethi yonke ekhona khonapha phakathi kwelizwe leZimbabwe.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lezanu PF.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz kushortwave.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ekupheleni kukaMbimbitho ngomnyaka ka-2019 ibutho lakweleSiria lincediswa ngumanyano wamabutho e-Global Coalition to Defeat ISIS lehlula amalwecatsha e-Islamic State kumbe i-ISIS edolobheni leBaghouz. Umnumzana John Godfrey isiphathamandla sakwele Melika esikumanyano wamabutho la njalo obona ngokulwisana lamalwecatsha i-ISIS uthi lokhu akutsho ukuthi yakhe yaphela yamandla i-ISIS. UGodfrey uthi ngomnyaka ofanayo amalechatha la akuqula indlela asebenza ngayo ngokuya kuzwekazi le-Afrika. Uthi abambisana lamalechatha awe-Al-Qaeda lamanye emhlubulweni weSahel kwele-Somalia lamanye amazwe. Lokhu kwenza elemelika libambisane lamanye amazwe ukwenzela ukulwisana le-ISIS. Umnumzana Michael Gonzalez okuhlangothi lukahulumente weMelika olubona ngobudlelwano lezwekazi le-Afrika uthi ziningi indlela zokulwisana lamalechatha la okugqela ukwethula imibiko yokukhuthaza abantu ukuthi bangabi ngamalunga e-ISIS. UGodfrey uthi sekule minyaka emine bebambisana lamazwe athiyeneyo ele-France lamanye belwisana le-ISIS kuzwekazi le-Afrika. Uthi sekulesikhatshana besebenza lamazwe anjenge-Democratic Republic of Congo lele Mozambique esabelweni seCabo Delgado okulamalechatha la atholise nzima uZulu. Uthi bazasebenza ngazo zonke indlela emazweni athiyeneyo ukwenzela ukunqoba i-ISIS labanye babo.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uncoma inhlanganiso yeGlobal Fund ngokuphathisa eleZimbabwe kunhlelo zempilakahle. Likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.